Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 24 kumfumfu 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abasekeli bezanu PF babikwa betshaye babulala amafastela emota yakunyaratso ebithwele isidumbu sikamnumzana Hilton Tafadzwa Tamangani, yena obhubhele entolongweni eHarare ngemva kokutshaywa ngamapolisa.
Sakukhuluma thina ukuthi amabutho engavele iwaselebrethe engene libuze ngezindlela eziphambene nomthetho. So uzawakhontrola njani bafundisi bengene emthethweni? So sokutshengisa ukuthi amandla avela kubani asesisekelweni sombuso, kumba kunangagwa, kumba kulabo abayibo abadrayiva i-command agriculture.
Abebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe bathi akulalutho abaluphambanisayo ngokusebenzisa amabhiliyoni amathathu amadola emelika ukusekela uhlelo lokulima olwe-Command Agriculture.
Ngenxa amalungelo lawo elokhu esephulwa nsuku zonke, ani betshaywa, benyamalala, bebulawa, kangiboni ukuthi isibili kulo muntu ongaba nenhliziyo yokuqhubeka esincede. Izijeziso zenoto ikutshela laba babusayo abaganga abaxhwalileyo ukuthi yilani umkhuba wenu lo omubi.
Lamhlanje siqhubeka sihlaziya umkhankaso wokuthi izijeziso ezethweswa iziphathamandla zezanu-PF kumele zesulwe na kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bebandla leZANU-PF lamuhla babikwa betshaye babulala amafastela emota ebithwele isidumbu sowesilisa osakhulayo obhubhele entolongweni eHarare ngomgqibelo ngemva kokutshaywa ngamapholisa umnumzana Hilton Tafadzwa Tamangani. Imota yakunyarazo funeral parlor le ibisuka emochari ilubhekise endlini yomdeni kaTamangani ezengeza lesidumbu sakhe. Abasekeli be-MDC ekade behamba lesidumbu bathi bamiswe ngabasekeli beZANU-PF endleleni baqala ukubajikijela ngamatshe batshaya le mota yesidumbu. Imifanekiso ebonwe ngumsakazo weStudio 7 iyakufakaza ukuthi ngempela wonke amafastela emota yesidumbu le atshayiwe afa. Isiphathamandla seMDC umnumzana Obey Sithole uthi bahambe bayamangala enkambeni yamapholisa eChitungwiza, kodwa amapholisa alile ukuvula icala. Lanxa kunjalo isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo utshele iStudio 7 ukuthi abe-MDC laba kumele bayemangala emapholiseni. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa lezinye iziphathamandla zebandla lakhe bahambe bayakhalela umdeni kaTamangani namuhla. UTamangani ungomunye wabaphila ngokuthengisa ezitaladeni abalitshumi lanye ababotshwe kumaviki amabili edluleyo beseteswa icala lokutshaya ipolisa. Abebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe bathi akula kuphazamisa abakwenzayo ngokusebenzisa amabhiliyoni amathathu amadola emelika ukusekela uhlelo lokulima olwe-Command Agriculture ngomnyaka ka-2017 kusiya ku-2018. Bathi bakwenza lokhu phansi kweziqondiso zikahulumende lanxa bengatholanga imvumo edalele ephalamende. Kubika uMavis Gama.
umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebonayo ngaphandle womthetho.
What is the legal basis of you?
Yiwuphi umthetho owusebenzisileyo wena ukwephula isiba 315 sesekelo sombuso? Usebenzisa imali engaphandle kwaleyo eyehlelwayo ngaphansi kwebudget kungekho ukutholisa imvumo ngabedali lephalamende.
Kodwa usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe uqina ngelokuthi lokho kungumlando wabogatsha lwezemali.
The mandate for those expenses that you've said.
Konke lokho okushoyo phezu kokusetshenziswa kwemali yelizwe bekuvelela kumphathi ntambo wezogatsha lwezemali, yena ochazwa ngokugcweleyo ngumthetho we-RBZ Act ukuba uminista uzokuvumela hatshi iziphathamandla zalolu gatsha. Kodwa nxa umphathi ntambo washo okwakumele kwenziwe, mina okwami ikulandela lokho engikutshelwayo njengalokho okushiwo ngumthetho we-Reserve Bank Act.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akumangalisi.
Akumangalisi lokhu ngoba thina sakukhuluma vele isikhathi abantu bematsha begcwala izitaladi. Amabutho engaphingaeleli waselebrate engene libuze ngezindlela eziphambene nomthetho. So uzawakhontrola njani bafundisi bengene emthethweni? So sokutshengisa ukuthi amandla avela kubani. Asesisekelwe sombuso kumba kunangakwa kumba kulabo abayibo abadriver i-command agriculture ofelesizi ngobala endisa phrase.
Ugumbo uqhubeka ethi konke lokhu osekusenzakala yisibonelo sokuthi ilizwe selibuswa ngabakubutho.
Ngiza kuqondisa emuva kuma-recession esike sawenza thina lapho ekade sikhuluma ukuthi ilizwe lethu leli seli under okuthiwa yi-securocratic state. I-securocratic state ibuswa ngamabutho kodwa eyethu leyi it is ihlukene lezinye ngoba eyethu leyi amabutho aqala abambi iphathi athi esebambi iphathi asesebenzisa iphathi ukwenza yonke into. So elizweni lapho libuswa khona ngamabutho kube kwathi amabutho angumthetho wona ngokwawo yiwo angumthetho omkhulu lakho konke. So aliyabona ukuthi abakhulu bamabutho labo uma bele-interest yabo njengokucommand agriculture anti liyakwazi ukuthi babazibambileyo lapho bona bazibambe khona akula mthetho ongakwazi ukuthi banqabele.
Abekomidi le bethule impumela yokuqala yophenyo lwabo abalwenze bekhangela indlela abebhanga likahulumende ele-RBZ ebeliqhuba ngalo umsebenzi kwezokusetshenziswa kwemali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Iningi lithi uhulumende weZimbabwe kumele ahloniphe amalungelo oluntu alwisane lenkohlakalo phakathi kweziphathamandla zakhe andubana kukhulunywe ngokwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe angentshonalanga. Kubika u-Albert Ncube.
Laloba iningi livumelana ukuthi lezi zijeziso sezibisela muva intuthuko elizweni, uzoluthi kungumlando kahulumende ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu ukuze engajeziswa yilawa mazwe. Uzulu weZimbabwe ukhuthazwa nguhulumende ukuthi abuthane endaweni ezitshiyeneyo kusasa ukuze atshaye itoyitoyi etshengisela ukukhonona ngezijeziso zomnotho ezetheswa iZimbabwe ngesikhathi sombuso kwayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe. UNkosazana Lungile Masuku isakhamuzi seGwanda uthi urhulumente weZimbabwe kumele aqala azinuka amakhwapha alwisane lenkohlakalo eselizweni engakakhaleli ukwesulwa kwezijeziso lezi.
Kuningi laba abakhangelayo kumele siwulungisise esise sihluleka ukulungisa njengelizwe. Asiqaleni sikline indlu yethu ngapha singakakhulumi ngokwama-sanctions. Kathesi ungakhangela izakhi yona leyo iyaqalisa ukuthi ibambe abama-corrupt officials. Uze umuntu uyabanjwa namhla kusasevuke sekhuthiwe. ukhangele onasa adliwe ezadliwe, but still thina sabe lokhu esiblame ama-sanctions.
Amazwi akhe asekelwe lilunga lebandla le-MDC umnumzana Thandeko Zindimkandla othi izijeziso lezi zaba khona ngoba kwakukhona okumele kuqondiswe okwase kuphanjanisiwe.
Uhulumende lo kumele akunanzelele ukuthi umhlaba uthi amalungelo abantu asemqoka kwakho konke, ngobana akunanto engenzakala amalungelo abantu engenziwanga kuhle. Ngakho-ke nxa amalungelo lawo elokhu esephulwa nsuku zonke, abantu betshaywa, benyamalala, bebulawa, kangiboni ukuthi isibili kulo muntu ongaba nenhliziyo yokuqhubeka esincede. Izijeziso zenotho yikutshela laba ababusayo abaganga abaxhwalileyo ukuthi yilani umkhuba wenu lo omubi.
Umnumzana Malaki Nkomo yebandla leZANU-PF uyakulandula lokhu. Uthe lebhilithani lethula lezijeziso njengendlela yokuphindisela kulandela uhlelo lukahulumende lokuthi athele abamhlophe umhlabathi.
Ukuba khona kwama-sanctions lokhu sokuphambanise impilo zabantu abaningi-ningi, sokuphambanise amabhizimusi aleli lizwe lakithi kweleZimbabwe. Ngoba ukuthi abantu bazi baphile ikubana belabudlelwane lamanye amazwe, ngoba awungeke phela uthole yonke into elizweni lakho. La ma-sanctions okuthiwa akhona izijeziso zenotho lezo, ngokubona kwami nabona kwizijeziso ezivele ezingafanelanga ukuthi ngabe zikhona, bajezisele ukuthi indaba kona basukume mama bathi bafuna umhlabathi wabo.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi iloba yiliphi ilizwe lilakho ukuzikhethela abangane, kungakho leBrithani leMelika akalacala ngokwethesa leZimbabwe izijeziso.
Balelungelo njengamazwe azimeleyo ukuthi bathi asidlelani lozibani o lozibani kungenxa yendlela aphatha ngayo yo ama-citizen alelo lizwe. Kufana neZimbabwe nayo ilelungelo lokusho ukuthi sidlelana lobani ngezizathu ezithize, kasidlelani lobani ngezizathu ezithize.
Unkomo ugcizelele wathi uhulumende wakuleli kumele ahloniphe amalungelo ezizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-sanction le ikutshaya igabha nje elibanga umsindo kungela lutho olwenzakalayo. Abantu beZimbabwe kakhulu bahlutshwa nguhulumende wabo, sokungathi sokulobusela obuningi obenzakala kuhulumende. Abantu beZimbabwe bayahlupheka, bahlutshwa kakhulu ikungaphathwa kahle nguhulumende wabo, kabahlutshwa ngama-sanctions.
Uhulumende wakuleli wethule isinqumo sokuthi kusasa mhlaka-25 Mfufu kube likhefu ukuze abantu bengayi emsebenzini, ukuze bathole ithuba lokutshengisela bekhonona ngobunzima obudalwa yilezi zijeziso. Nimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sihlolisisa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF. Bathini abesifazana ngomkhankaso wokuthi kumele zesulwe lezi zijeziso? Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 2024 65 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Impumela yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kwele India lapho ibandla elibusayo ebelikhangelelwe ukunqoba ngesilinganiso esikhulu iveza ukuthi leli bandla ligcine lithola izihlalo eziningi ezigabeni zentshonalanga, njalo lathola ezinlutshana ngenyakatho. Inhloko kahulumende uNarendra Modi ubikwa engajabulanga kangako ngalimpumela ngoba imehlisela amandla akhe okubusa. Umongameli weLebanon wethule umbiko obalulekileyo emsakazweni kamabonakude ethembisa ukuhlala phansi labatshengiselayo bekonona ngokutshabalala komnotho. Uthi bazakhulumisana baxazulule lolu daba. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols lomeli weEuropean Union umnumzana Timo O'Connell vathi ukutshengisela ukuzaqhutshwa nguhulumende weZimbabwe kusasa phezu kodaba lwezijeziso akusoze kuguqule lutho nxa uhulumende weZANU-PF engaqhubeka esephula amalungelo oluntu njalo engahloniphi umbuso okhululekileyo. Abameli be-EU abemelika labe-EU bethe saiziphathamandla zeZANU-PF izijeziso zenotho eminyakeni engamatshumi amabili edluleyo bezethesa umlando wokubusa ngodlamelo ukuqilibezela kukhetho. IZANU-PF ithi izijeziso lezi zilomthelela omubi kuzulu weZimbabwe jikelele njalo yizo ezibulala umnotho. Kodwa u-ambasada Nichols uthi okubulala umnotho weZimbabwe inkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende egoqela ukuntshontshwa kwemali yohlelo lwe-Command Agriculture ephezu kwe-$3 billion. U-ambasada O'Connell laye uthi uhulumende kumele aguqule izenzo zakhe nxa efuna i-EU yesule izijeziso. AbeZANU-PF babikwa sebelobele izikolo, amanyuvesi kanye lengatsha zikahulumende besithi umuntu wonke kumele aphatheke kuhlelo lokutshengisela lolu kusasa. Le yinto echothozwa kakhulu ngabaningi besithi yisibonelo sokwephulwa kwamalungelo nguhulumende okuqhubekayo. Ukuhlaziya udaba lwezijeziso lolu sixoxe lomeli weBinga North edalele ePhalamende njalo engowe-MDC umnumzana Prince Dubeko Spanda endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Wena ongumuntu weZimbabwe ongakuboniyo kulokhu ama-sanctions asuswe ufuna ukukholisa ngokuthi ama-sanctions abe khona ubusuthola lokho okufunayo ngokuthi abantu bahluphekile. Azange libiye ligiqiwe kuphela ilizwe leli, yikho kumele sikwazi khonokho. Ungakhangela abanye abantu bayi-sacrifice abayifakayo abaye basacrifice kungakanani ukuthi ilizwe leli lize libuye. Abanye abantu bethengisa ngasozo sikhathi lakathesi bona ababathengisa lakhona yibo abalokhu bebhizi belokhu bezama ukuthi bethengise ilizwe ngendlela enjangetispuni yethukela. Into ezingaso zivumeleke noma ungaziye ngaphi ngesikhathi sekugurawundi abantu bathebhelelendi babebulawa ulawa ngesikhathi sonezobe sikhathisa umgabi inkolo yamabhiza amakhiwa njalo namhlanje yiwasi ngakufa abantu ababili abathathu kube wathi zobe sebebanga umsindo kodwa izolo bebengathi kube kubulawa abantu kube kubulawa izinto. Asisoze sibuyele emuva sibuso nabantu abanyincindezeli abanye abantu basetshenziswa abacindezeli kusekugcekeni okukhanyayo.
Kuthiwa lithengisa ilizwe ngethukela baba uSibanda.
Ugawule yabona ngiyabona ukuthi sebuyelile laphana esimeni sakhe esimeni sabo nabanye bakhe othinotimba nabanye abafana naye abacabanga ukuthi khona nxa kuyikuthi kwaba nesikhathi lapho abalwa khona belwela ukuncindezelwa sokusitha ukuthi sonke sesiyakuba ngabantu babo leso sikhathi kasisekho. Khathesi i-injurensi esiyenzayo njengamaZimbabwe zokuhlupheka esikwenzayo khose kudlule lokuyana esakubonayo ngesikhathi ngenxa yalokho-ke Gawule ngicela ube kwazi wena nabanye bakho ukuthi hhayi akulamthengisi, umthengisi nguwe ofuna ukuthi wena ubona abantu belokhu behlupheka amanye amazwe elokhu ephumelela. Lina lilokhu lisidla licupha kungenalutho abantu abalutholayo bese lisethusela ngokuthi lina lealweli lizwe njalo kathesi nxa sesithi amalungelo ethu liyawephula phele sithi lina hhayi thina sesingabathengisi asoze sikuvume lokho.
Naso babu Gawuli.
Abathengisi vele abasoze bena ukuthengisa ngitsho lesikhathi senti babekhona abathengisi. Unkomo wahamba wajoyina idlala uPF zamlandela unkomo. Umama ongazange alandele unkomo ngumthengisi wokuqina. Umuntu ongazange alandele unkomo, unkomo walwela ukukhulula ilizwe leli. Unkomo ngiyowakhokhelayo. Omnakazi walabo babugwetshela ukubulawa bese sebancane belwela ukukhulula ilizwe leli. Ngokungaphi wena?
Akulandaba lokho ukuthi ngangingaphi mina. Ngasesiswini sikamamami uright but ilizwe leli kakutho ukuthi ngelakho wena wake wagwetshela ukufa. Ilizwe leli ngelethu sonke Gawule. Ngicela ube kwazi ukuthi leli lizwe kalisilo lakho nabanye labana ababegwetshela ukufa. Nakatethu bakhona ababhetshela ukufa nguhulumende wakho. So nabo lelo lizwe ngelabo labo banamalungelo afana nawakho. Ukusitela owakwenzayo kungasiteli lokhu esikufisayo esikufisayo njengelizwe.
Babu Gawule, inkulumo ezikhuthazwa ngabantu phakathi kweZANU leMDC ekababuchamisa uyazisekela yini?
Ngiyazisekela kakhulu ukuthi akukhulunyiswani. Labo bantu abafuni ukuthi kukhulunyiswane. Ngize ngithi o bakithi uTswankirayo wahambelani masinyane wathiya iphathi le isezandleni zabantu
abayihlulekayo. UTswankirayo bamkulalelani masinyane kungathi wahambelani masinyane.
Wakuhambelani
masinyane
abaphetheyo laba abantu abalambele ukubusa abalale busuku lemini bekhumbula ukuthi umbuso uzabasibo ngendlela ezingengayisizo. UTswankirayo wayekhangelile ngesikhathi esane sedlulayo wathi abantu bakithi bayahlupheka wavuma ukusebenza labo mkazi. Namhlanje nina liyabona abantu bayahlupheka liyakugolisa khonokho lifuna ama-demonstration ngenxa yokuthi liyasetshenziswa ngabantu ngabathengisi abathengisa ilizwe.
Uqina ngokuthi liludlawu uyamuza ubaba uGawule Sibanda.
Hawu Gawule ngimlalele kodwa uGawule mina into engiyaziyo yikuthi netsholotsho konke bayamazi vele ukuthi unjalo uyathengisa. Nangu usethengisa ilizwe abantu bakibo babhizi bayahlupheka kathesi besetsholotsho akula mazi etsholotsho akula kudla etsholotsho. Yena sesuka khonapho secabanga ukuthi khona yithi esithengisayo. Thina kazange ke siyale ukuthi kakukhulunyisayo. Ngoba isiphetho esikhona ukuthi nxa kuyikuthi wena sikutshela ukuthi hayi ndoda wehlulekile kufuze kube letafula lapho esiyakutshelela khona ukuthi hayi lapho awehlulekile. But nxa kuyikuthi thina singabe sikhuluma singale la ukhuluma ule kungani wena kawuzwa lokho esikutshoyo nawe angani asikuzwa okutshoyo akula lutho luyaphutsha. Okufuze kuphutshe ukuthi khona izanu PF oGawule kabalahle wona lowo mkhuba wabo ucabanga ukuthi lokhu ngokuyi-tuckshop kwabo okuthiwa yiZimbabwe. Zimbabwe ngeyethu sonke ngabanye sikhuluma sithi bakuna lokhu okubi vumanini siyehlangana. Hayi khona ukuyehlangana nalaba abahamba lani okungamaphathi kwenu lokho okuncane lokho elihlangana nakho lilodwa asisoze thina sakuvuma. Lina liyakwazi Gawule ukuthi khona ibandla eliyilo elikholelwa ngabantu abaningi eZimbabwe yiliphi? Ibandla le-MDC elikhokhelelwa ngubaba uThamisa. So kuthiwana lisiyakwedisa nabomaduku nalwana udredi kuthiwa ngubani lohlabelayo akusoze kwasibe
Kaluto. Umnumzana Prince Tubeko Sibanda ngumeli wePinga North edalele parliament njalo ngoebandla leMDC ubexoxa endawonye lo mnumzana Belief Gawule oebandla leZANU PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhuthaze amankampani akwele Russia ukuthi azevula amabhizimusi eZimbabwe ngoba umnotho welizwe usalele emuva ngenxa yezijeziso athi zetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetsheya. Umnangagwa uhlangane labo somabhizimusi laba eceleni komhlangano weRussia Africa Summit ogqitshwe namuhla kwele Russia. Izolo inkampani kaloliwe eWagons of Russia ivikwa ilobelane isivumelwano leNational Railways of Zimbabwe esokuyincedisa ukuvuselela izitimela zayo. Ngakwelinye icele inkampani yeRussia eRailcoal ivikwa izancedisa eleZimbabwe kunhlelo zokuthuthukisa ezokulima lezokwenjiwa kwamatshe aligugu. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumkhokheli walenkampani umnumzana Dimitri Mazepin ekuhlanganeni kwakhe lomnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Nsunungulo Imbongolwane ingcwethi kwezombusazwe.
Into esiyaziyo njalo elobufakazi yikuthi sonke isikhathi uma umnankava eyaphandle uhamba labangane bakhe ukwenzela ukuthi babe yibo abahlanganiswa yilaba abasomabhizinisi bakwamanye amazwe bahamba besithi bamele eZimbabwe kodwa nxa sebuya lapho babuya bephethe esingathi izivumelwano ezizanceda amakampani alabo abangabangani bakhe. Imnotho yalokhu uqhuluza siyakwazi ukuthi isakunda ibiphethe lo muntu ayi-commander agriculture ngenye indlela njalo yokuletha enye ikampani kumbe yona leyo sakunda ukuthi ithathe njalo enye imali ezaphiwa imali yokubolekwa ibolekwa kwelezimbabwe ngamagama abantwana basezimbabwe kodwa izathatha idliwe ingene ezifameni zabantu abalutshwana abayiwo abangabangani bakamnangabo.
UyiZimbabwe yodwa ungasoze kuyisebenzele yini kumbe ngamazwe wonke o-Africa njengoba sibona ukuthi yi-Russia Africa Summit?
Bahamba behlangana le-Russia kuthiwa i-Russia Africa Summit kodwa ngase bekhuluma le-Russia bakhuluma bengamazwe ngamazwe ngamazwe abakhulumi beyi-Africa. Lokho kwenza ukuthi ilizwe ngalize lonalodwa lifana nothole elikutholayo kwele-Russia or livumelana ne-Russia ukuthi lona liyancedakala kanjani. Bakhona abanye abakhokheli kwele Afrika sibabonile abasebenzela amazwe abo ukuthi athuthuke uma sikhangela kwele Rwanda kulo bufakazi ukuthi njalo lanxa bebuswa ngendlela ethile kodwa kuyathuthuka siyakubona kodwa ngobuningi bamazwe e-Afrika abaningi baye lapha e-Russia abamelanga i-Afrika bamele iimuli zabo so siyazi ukuthi ngokuningi i-Russia yiyo ezathola okuningi kwele Afrika kodwa abadali be-Afrika bazi ukuthola lutho.
Sesicubungula bona ubudlelwano phakathi kwelizwe leZimbabwe lele-Russia ubona ingani kungaphuma okuningi yini?
Khona lokhu kungaphuma ngabe kulo bugqodi ngendlela okukhulunywa ngayo ngoba siyazi ukuthi i-Russia yona ivele nge-technology singakhangela ngembali yayo ivele ibisebenza lamazwe e-Afrika ngesikhathi ulwelwa uzibuze kodwa manje siyazi ukuthi khona i-Russia isesimene sokuthi iyancintisana le-America ukuthi ibe nelokhu ekhona i-influence kwele-Afrika.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungulo Imbongolwane ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi babikwa sebedinga imisebenzi kwamanye amazwe afana leSouth Africa, iAustralia lamanye achiyeneyo. Odokotela laba bathi kabaselandaba lokuza kwenziwa nguhulumende. Bathi kulamazwe amanengi afuna ukubaqatsha ngakho abanye babo sebetshile umsebenzi kube labanye abalokhe vele themba lokuthi uhulumende uzakhuphula iholo labo. Odokotela basanda gqiba izifundo laba lesikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende sebelenyanga phose ezimbili bekhalale umsebenzi. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Abasekeli bezanu PF babikwa betshaye babulala amafastela emota yakonyaratso ebithwele isidumbu sikamnumzana Hilton Tafazo Tamangani yena ubhubhele entolongweni eHarare ngomgqibelo ngemva kokutshaywa ngamapholisa. Lekhumbulelo yalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Olivalelisayo ngontungami Linkomo. Matukanduna abafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.